ikhanye ngathi convention yama Republican la izabe ihlelekile enxa yokuthi yena umongameli Trump kade lokho seyakwenza ama rally even ngesikhathi se COVID abantu kulama shutdown yena ubehambe seyakwenza antu be uke wayakwenza eArizona wenza ama rally bakhanya bonke kuzabe kunguthiki lobhanqa ngoba uJoe Biden ku-convention yabo yama-Democrats ukhulunyelwe wasekelwa wayengumongameli uBarack Obama lo Mrs. Obama labanye abaqakathekileyo ku-Democratic Party khanya hhayi angazi I don't think ukuthi akulula ukuphonga ukuthi ngubani ozanqoba ngoba hhayi khanya bazancintisana sibili kuze kuye phela.
Kambe kuyini esingakukhangelela kulo umhlangano? Sibona ukuthi kule ndaba eziningi eziqondene lama-Republicans, njalo abanye bangani bamhlamukela umongameli Trump, abanye bamsekela. Ukhangeleleni kule i-convention?
Mbona ngathi ku-convention yabo yama-Republicans sikhangelela ukuthi bazabe umongameli Trump uzabe thembisa abantu bakhe ngoba iparty yakhe le ivelinge yabantu abaphethe inotho elizwe abanothileyo bakhona. Wayezama futhi lokuthi ngoba lapho eMelika abantu bayonelisa ukuvota ngokuthumela incwadi. Ubekhanya engafuni ukuthi kwenzakale lokho. Ukhanya uyabe zama ukuthi abantu abangelasineke ababefuna ukuvukela ukuyalayini ukwenza into zakhona ukuze benelise ukuvota. Iningi labantu i-middle class abangasibo abanothileyo bakhona baya besemsebenzini lana abanye bengela i-patience yokuyalayina kumbe ukulova emsebenzini ngoba imisebenzi ayivalwanga. Hhayi kukhanya bazabe bethembisa kodwa ngibona ukuthi iparty yabo le yama-Republican ivele ngeyabantu abaye babanothileyo lapho elizweni leli leMelika. So uzabe bathembisa ngabona ukuba kubayehlisela intengo yama-tax lento ezinjalo eziqondane labo bona ababanothileyo. Bona engathi i-message yabo iyabe ingeyokunceda kuma-tax cuts lento ezinjalo bona babantu abaye babanothileyo elizweni loneli abaye babalandela iparty yona le yama-Republicans.